inkinga ekhona emnyondweni ukuhlukuluzwa. Njalo thina safundiswa ukuthi uma uhlukuluzwa kawukhali, uyabobotheka. Ngakubona kuyinto engingezela umama, mina ngakubona ukuthi ngeke ngakwanelisa ukuthi umuntu engihlukuluza ngimbonge ukuthi angihlukuluza ngifike lapho engizakuyaceba khona.
Kukhona ke siyabona mfundisi Sibanda khonokho kukhulunywa ngumakhumalo, njalo abanye bathi into zomendo lezi kabazifuni. Ungathini ngena khonapho?
Umtshado kumbe umendo uqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi yikho lapha umuntu ongumntwana okwazi ukuthi akhuliswe khona. Olunye idubo oluba khona yikuthi endibonayo kathesi ukuthi omama abaningi bathi abantwana masinyane begijimela imisebenzi lokunye.
Hayibo.
Iye ngena makhuba.
Mfundisi, sezwa thina kuthiwa kumele kube lokulinganiswa kwamathuba, equal opportunities. So ukuhamba kwethu ukuthi siyefunda kwakusokusinika ithuba lathi ukuthi nami ngingene emsebenzini ongaba nami engikhuphela inkampani. Kambe sekuyisono yini ukuthi ngiyefunda sengifundile ngingene umsebenzi ongenza ngikukhokhe wena unendoda, kodwa kumele futhi ngenze umsebenzi wami kamama ukuthi ngizithwale ngibe lemuli. Yikala yini khonokho ukuthi mina ngibunje ukuthi ngithwale umntwana ngakhe umuzi, kodwa ngililungele futhi lokuthi ngiye emsebenzini. Mina ngiyala nomntana mina owami umntwana mfundisi ngamngenisa nambuleni amhlophe, ngihlala naye ngingedwa. Ngamhambisa esikolo from grade 1 to 4 6, ngafika lapho ngamngenisa e-university, ngamkhipha e-university ngihamba ngamendisa.
Mfundisi,
hayi kodwa akumelanga sikubalekele khonokho ukuthi okhonokho engikhulumayo ukuthi omama, yebo siyalinganisa ukuthi belingandabo baba, kodwa asikhangeleni ukuthi vele bona uNkulunkulu wabadalela ukuthi bebe yibo abafukumela abantwana ikakhulu ekhaya. Ye umntwana engake wamngenisa ukuthi la yaqhine endile eyedwa, kodwa singakhangela ukuthi kwakuyake kumnandi ukuthi laphane sechada kube lobaba lakho seceleni kwamakhumana. Ubona kwakuyake kumnandi njalo kube lethisinda, kodwa ke hayi kwenzakala ukuthi baba wayengekho umakhumana wakwanisa ukusebenza wakuphuthisa. Balutshwana omama abangakwanisa khonokho ukuwenza.
Lo ongathathanga kumbe ongendanga ke makhumalo khonapho ngena lapho kunywa khona umfundisi.
Mina ukuza umfundisi ukuthi njengoba i-population yaseZimbabwe 52% ngomama, so ndizakwenda sonke sanelesi ngoba sokule eshodayo. And njalo ukwenda kwakhona kwakulezi nsuku akusafanani lokwayizulu okwakupastor Useni ukuthi uqale uyelaywa ungayenda. Okwakhathesi umntwana yakho ukuvuka bahlangana lapho bahlangane khona nakho sebeseya amabhodi nakho sebeseya chata akula muntu olayiwe. So ungakhangela inamba yamadivorce akuleli lizwe esesabisa nendaba yokuthi kakusela mnamnankunzi na. And into engikhona esintwini esilokhu esisayibalekela nanamhlanje ludaba lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini.